umantshi uGloria Takundwa uthe ngokumthola elecala wahlawulisa umnumzane athi ndayibithi amadola angamakhulu amabili $200 kanye lenyanga eziyisithupha ezejele ezisuke zabekwa eceleni ngaphandle kokuba engaphinda edala icala lifanayo phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Ubithi wethula impumelo yokhetho eyayiviza ukuba umkhokeli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa nguye wayenqobile kukhetho lomnyaka odluleyo okuyinto uhulumende athi kwakungamelanga akwenze. Ekhuluma lenhlalela izindaba phandle komthethandaba eHarare lapho amukele inkokheli ye-MDC egoqela uChamisa ngokwakhe labanye, uBiti uthe isigwebo asiphiweyo siveza ukuthi akalacala njalo uzaqhubeka namagqweda akhe. Bakhweze emthethandaba waphezulu we-High Court isicelo sokuthi lesi sigwebo sesulwe.
The verdict itself, I'm innocent.
Sikhangelele sisigwebo ngokwaso, angilacala, angisiyo sigebengu. Ngakho ke sizakuyacela njalo emathethwandaba ukuthi lesi sigwebo sesulwe.
Khuluma ngemva kokwamukela uBiti uChamisa uthe loba ejabuliswe izigwebo kulokuthi alungise inkinga ezibhekane lelizwe, utshona ehluphana lenkokheli ye-MDC.
Excited that we have one of our pillars in the movement.
Siyakujabulela sibili ukuthi sesilaye phandle omunye wezinkokheli zethu ohlukuluziweyo njalo obebotshiwe.
Mr. Biti is not just a public official, he's also a defender of human rights.
Ababona ngokulondoloza kwelungelo loluntu bathi lesi sinqumo somthethwandaba sisobala ukuthi sithethwe kweyamelwe icele likahulumende okugcizelelwe la ngumbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa, yena otshele abasekeli bezanupf ngempelaviki emwenezi ukuthi uhulumende usezahlasela amagqwetha alwela amalungelo oluntu ngoba becathangelwa ukuba bajojozela uZulu ukuthi amvukele. Lokhu kudanise uZulu ogoqela esakamuzi seHarare umnumzana Themba Mleya othi lokhu yikuncindezela uZulu.
Ikhothi kaBiti le iyasitshengisa sibili ukuthi iZANU PF ayisoze yatshintsha. Khathesi useyithole sebanjwe lecala, so njalo siyabona ukuthi abantu abaningi laba ama-activists sizaba lokwesaba ngoba babe bekhangela ukuthi icala likaBiti lona lathethwa njani, so bazama ukufaka ukwesaba sibile ebantwini.
Kodwa ingcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Tshenisani Ntungagwa uthi isimo esiselizweni asimangalisi ngoba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe laye wayesebenzisa imithethwandaba ukwethusela abantu langesikhathi sombhuqazwe owebugugurawundi.
Ukuhlukuluza kungaba yikuhlukuluza kwengqondo ukuthi umuntu edinwe engabi ngesikhiwa esi-defocus, engabi le njongo azabele ukuyigijimisa eqondileyo egcina engasabi ngumuntu olesizathu alokho akade kudinga. Lakho ma sikhuluma sibona ngabantu bezomthethwandaba, sike sabona ngama-80s ikakhulu ibandla elibusayo elalibopha abantu abanye kuthiwa babetholakala belezikhali begwetshwa iminyaka eminingi kakhulu bengatholi ithuba lokuthi bemelwe ngamagqwetha. Into le kimasonto entsha
akunsuku zatshwala amagqwetha ejengisele ezitaladeni zedolobheni leHarare phezu kokuba bebone ukusobala ukuthi uhulumende enguye oqondisa impumela yezinqumo ezenziwa emthethwandaba elizweni lonke. Laloba abezenkonzo lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, amabandla ezombusazwe aphikisayo labenhlangothi zempilo ezijeneyo ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe. Umkhokheli we-MDC uChamisa yena uthi akasoze avume ukukhulumisana nomongameli Emmerson Mnangagwa nxa lokhu wephula amalungelo oluntu kuqhubeka ngale ndlela elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.